Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 4 kuzibandlela 2021 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Bantu bakithi, igciwane lecorona likhona, asizivikeleni senzele konke lokho okudingakalayo, singahlangani emhlanganweni elabantu abaningi.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ababanjwe iCOVID-19 isolo kanye labathathu ababulawe ngumkhuhlane lo.
Athi nangapha siphilile asaziyele ukuthi ungase sibhodi iHarare yonke, ama police station wonke, izibhedlela ezinkulu zonke simdinga, lathi asazi ukuthi unga.
Intatheli zindaba zikhathazekile ngokunyamalala komunye wazo ukho Stankomo ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo lweVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenyuye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa alamachumi ayisikhombisa lane 774 ababanjwe iCOVID-19 eZimbabwe isolo, labathathu ababulawe ngumkhuhlane lo. Inani lababanjwe igciwane leli lethuse abanengi ngoba liqonge okwesabisayo. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli, sebekhwele baya kunkulungwane ezedlula ithumi lanhlanu 15,265, kuthi asebefile bonke sebengamakhulu phose amane 380. Asebepholile bangu 11,574, njalo abalokhe begula bangu 3,311. Ukuqansa kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe njalo emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwawo. Imigoqo efakwe nguhulumende iqale ukusebenza izolo, njalo ngolwesibili kulapho amabhizimusi amanengi azavala khona okwenyanga abantu labo behlale ezindlini. Lanxa abanye bewasola amanyathelo la, abanye bayawamukela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana efidlela Ncube.
Abantu bayakhala kakhulu ngokuba lanxa kudingeka ukuthi kube lo-lockdown, ngabe kukhona indlela zokuziphilisa ezingavalelwanga. Abantu abaningi bazalahlekelwa inzuzo yokuziphilisa yokubhadala i-school fees, ngokuba nxa kuvalwe imisebenzi kwavalwa amankampani kusho abantu abaningi bazalahlekelwa la indlala. Nanku lo hulumende kancedisi ngalutho ukuthi abantu bakwazi ukuziphilisa. Yebo, kambe bayakwamukela ukuthi ubunzima bukhona, kuyadingeka ukuthi kuvinjelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane. Kodwa njalo bakhangelela ukuthi uhulumende kalethe uncedo oluthile oluza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngalesi sikhathi kuvaliwe, kakhulu njengoba kungoJanuwari abantu bevula vele bengelalutho ezikhwameni zabo.
Osaphethe isikhundla sikamongameli uMohati uthi izibhedlela zizilungiselele ukwamukela abantu abaphethwe yilomkhuhlane, lama-ventilators konke kukhona. Ungathini ngalokho?
Ilizwe leli selibuswe kabi okwesikhathi eside kakhulu, kusuka ngo-1980 vele lase lagoba uphondo, laqonda lapho okungafanelanga kuyiwe khona. Ngakho-ke ezempilo, izibhedlela nokunye okuhambisana nalokho kakukho esimeni sokuthi kungamelana lokumemetheka kwegciwane. Vele kakula mbheda, kakula mithi, kakulani ezibhedlela ezokuthi abantu baphile lanxa kungela gciwane le-corona. Ngakho-ke nxa ngabe selikhona leli gciwane njengalokhu silibona, akumangalisi ukuthi uthole kungas ungasela lutho, ungasela mpete, ungasela ndawo. Vele kakukho akula ndawo yokuthi abantu bakwazi ukuphila. UKhembu Mahadi uyafihla nje ufihla into esegcekeni esiyaziyo sonke ukuthi le lizwe seladilizwa, selaphela duka likwazi ukuthi liziphilise, likwazi ukondla abantu, likwazi ukuvikela abantu, likwazi ukulwisana negciwane le-corona lilodwa, imbheda lakho konke amaventilator okudingakalayo kakukho.
Kuyini ongakukhuthaza abantu?
Engingakukhuthaza okokuqala ukuthi abantu abenza amagigi imihlangano yokukholisa le lapho abagida khona emaklabhu bezi-entertainer besenza lokho esikubone eMbare. Abantu abanjeyana kufanele baye esitokisini, akukho lapho abafanele khona ngokuba phela nxa sebethelelene bazathelela isizwe sonke, bafa abantu okade bengafanelanga bafe. Abantu abanjalo kabaye esitokisini, ngiyaphinda njalo. Bese ngisithi-ke kuzulu wonke wakithi, bantu bakithi, igciwane le-corona likhona, asizivikeleni senze konke lokho okudingakalayo. Singahlangana emhlanganweni elabantu abaningi, silandele imithetho, sigeze izandla ngesepa njengenjwayelo kumbe sizisanitize, siqhelelane izikhala, senze konke okudingakalayo okufanele kwenziwe ngokuba likhona liyabulala. Lothi lona kalikho leli gciwane, ukhuluma into engekho, likhona igciwane liyabulala abantu. Asizivikeleni ngokulandela imithetho yonke ebekiweyo kuso sonke isikhathi.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Intatheli zindaba zithi zikhathazekile kakhulu ngokunyamalala komunye wazo uKosta Nkomo, yena ocine ukubonakala ngolwesihlanu. UNkomo usebenzela inkundla yeNewZimbabwe.com njalo uvikwa ecine ukubonakala esuka endlini yakhe eHarare. Abe muli yakhe labo badabukile. Intatheli zindaba zithi okuzidanisayo yikuthi amapholisa kazange abalusizo lapho ebikelwa. Sixoxele omunye osebenza lo Nkomo, umnumzana Leo Monende.
Athina ngapha siphilelwe asazivele ukuthi ungasesipoti yarare yonke ama-police station wonke, izibhedlela ezinkulu zonke simdinga lathi asazi ukuthi unga. Kuthiwa uvele ekhaya nge-Thursday ngolwesine, wafika endlini ngabo 8 p.m. Wachiwa endlini ngolwesihlanu ubo 5:30. Khanya usendile abanye abangani bakhe ama-Happy New Year messages ubo 5:30, but wahle wahamba offline around 8 a.m. Lakhathesi asiyezwa ukuthi unga njalo wenzakaleni.
Amapholisa nxa selike lakhulumisana lawo athini?
Sike sazama sibili ukwazisa amapholisa kodwa athona azenelisa ukusincedisa ngemva kweviki. Athi umuntu omdala nxa engatholakali bona baqalisa ukumdinga after 7 days. So asazi sisazama sibili ukuthi sikhulume lesikhulumeli samapholisa uPhonya athi kumbe kusasa ngoba sipote kumbe ama-police station asazi ukuthi amangayi lakhathesi abanye balokhu bebhot eHarare kodwa bathi bona after 7 days.
Ngokumazi kwakho ungasichasisela ukuthi ungumuntu onjani kahle kahle uKosta Nkomo?
Njengomuntu osebenza lo Costa yeNewsMobile.com, ngimazi engumuntu okhuthele emsebenzini wakhe, uyawazi umsebenzi wakhe, ekuyesabi ukwenza umsebenzi wakhe. Njalo ngumuntu yena esingathi ngesikhiwa ule order, asikho umuntu esingathi engenzi into enje, so ephongu yenza ungelasizathu. Asazi phongu ukhulekele ukuthi umbe lapha khona ugcineke kuhle.
Abangaba belolwazi bakhona yini abangaxhumana labo, mhlawumbe ngenombolo bakhulumisane labo?
Abangabe bembonile bengathinta u-evangelist Maugara ongupastor wakhe ezayoja unombolo ezithi 0772-747-955 uumbe uDenford Ngatsuri ongumngani wakhe ku 0712-738-904 uSamuel Takawira lo wasebenza laye njalo engumngani wakhe ku 0717-516-562 uMrs. Banda ongumamncane wakhe ku 0772-697-846 kumbe ukuthinta mina ku 0777-945-142.
Umnumzana Leo Monende, intatheli zindaba yeNewZimbabwe.com. abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo eVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenyoye. Umnumzana Roy George Tinashe obebuka impopoma zamanzi kulindawo uvikwa etshelelile ematsheni asokhunjini lwempopoma lezi wawela phakathi. Udonga lolu lutshona okwamamitha edlula ikhulu lusiya phansi. Isiphathamandla seZimparks uTinashe Farao utshelela umsakazo ukuthi iqula eligoqela abahlengi lamapholisa liyehluleka ukufinyelela isidumbu lesi ngoba sisendaweni etshelelayo njalo elamatshe ayingozi. Sixoxele umgcini sihlalo weVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo yena othi izakhamizi zidanile ngalingozi.
Isehlakalo lesi siyethuse uzulu wonke weFalls kuyikuthi indawo yethu yeVictoria Falls indawo engathi mina ukuphila kwethu kwabantu beVictoria Falls siyabe sithembele kuzethekele ezibuyayo zizozithokozisa ngenxa yemicimbicimbi eminingi efana njengokubuka izinyamazana langokubuka lumfula. But isenzakalo lesi asisikhangelelanga kakhulu, besingasikhangelelanga njalo sisethusile ngoba thina siyabe sikhangelela ukuthi izethekeli zethu mazibuye force kusamele zibuye zizojabula ziphinde zibuyele njalo. Njengoba ukwazi la ukuthi kulema issues, thina sikhangelela ukuthi into efana lale akumelanga ukuthi yenzakale esigabeni sakithi eVictoria Falls. Njalo udonga lolu lapho isethekele lapho esiwele khona kwindawo vele okwaziwa khona ukuthi indawo leyi indawo abayithi danger point.
Akula migoqo yini enqabela abantu ukuthi bafike lapho okutshelela khona okuyingozi?
Kungabe kungekho into esingathi yi-physical barrier enganqabela abantu ukuthi bengayinganeno wendawo lapho kuyabe sokungani ku-dangerous, kodwa kukhona ukubhala okuhlomisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi usamile beziphathe njani. Angiyidefend i-council, angiyidefend i-parks, kodwa njoba lawo utshile ukuthi umuntu lo utshelelile kuyikuthi ngani ubengatshelelanga le ngozi le ngani asizange sibe layo. And into eqakathekileyo kimi engiyibona singayihlomisana yikuthi into le iyenzakele as an accident kuyinto ekade ingakhangelelwanga, njalo kukhona ukuhlomisa okuyabe kubhaliwe ukuthi izethekele zikhangelele ukuthi ziziphathe njani nxa zisendaweni yona leyo. Ngesilungu sibiza sithi indawo leyo yi-danger point, okutsho ukuthi abantu kumbe izethekele zethu kusamele zibe extra cautious nxa bezama ukuthi bebuka umfula esigabeni sakhona, ngoba lezi ndlela zikhona ezitshengisela ukuthi abantu bengabuka befike kusibangasiphi.
Okuyini ongakuxwayisa abantu?
Esingakukhuthaza izethekeli zethu labahlali beVictoria Falls ikuthi izethekeli zethu kusamele zihambe labantu abalolwazi lendawo yakithi, okufana labantu engabathi ngama-guides. Kungaba yi-private guide, kungaba yi-guide, ngu-guide umuntu ovela kukhampani, umuntu oyabeza ebacebisa ebazisa lendawo ukuthi endaweni enje bebanika le mbali, ngoba laphana babankomo kule mbali yezinto eziningi okuthi ayisikho ukuthi abantu bengangena laphana kusamele bengene bebona amanzi nje egeleza, but kukhona okuthize, ikhona imbali abantu okumele beyibeyazi bebe-informed abebeyitshela. Njalo nxa kulo ukuthi kuyabe kunomuntu izethekele ziyabe zihamba la, umuntu lwana oyabe esemsebenzini oyabe elakho ukuthi ebe-cautious, ebelakho ukuthi ebelimukile izethekeli zethu ukuthi endaweni enje asibeni esimeni esinjani, endaweni enje kumini kuhanjwa sifike sibuka sifike lapha, endaweni enje kusamele sifike sibukele sifike sibuka sifika la.
Umnumzana Kelvin Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeVictoria Falls Residents Association. elwela amalungelo oluntu njalo engumgcinincebo wenhlanganiso ye Crisis in Zimbabwe Coalition obulawe ngomkhuhlane we COVID-19 eGwanda umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uzabekwa namuhla. Ufuzwayo obeyisiphathamandla njalo senhlanganiso yeGwanda Residents Association ubhubhe ngeviki edluleyo. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaswanda uthi ilizwe lilahlekelwe.
IMDC Alliance the President Nelson Chamisa ikhalela imuli kafuzwayo Maduma Bekezela ngokulahlekelwa lichawe lamachawe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ibandla lethu lidanile ngoba ngumuntu edecubungula ekhuluma iqiniso edesifunda lokho okuchoyo engaphiwa itopic edekhuluma engalabandla olisekelayo kodwa ezimele mpo njengobekezela Maduma. Isizwe sonke sikamthwakazi sikhala lemuli yakoMaduma Fuzwayo ngenxa yokuthi ubaba lo edeli chawe emachaweni. Sithi intaba idilikile kwelakithi emandebeleni ngenxa yokuthi asisela omunye ede esitshela amaqiniso singaphosisa ekhulume sazi ukuthi indoda ikhulumile nathi sizinuka amakhwapha.
Umnumzana Felix Magalela Mafaswanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uthi amabutho lamapolisa azalondoloza ukulandelwa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesandla esiqinileyo. Iphephandaba leHerald lona lithi usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka uthi lo ngomnyaka wempumelelo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi baka Studio 7 nabalandeli bonke emhlabeni wonke jikelele baka Studio 7. Ngithanda nje ukuphawula lami ke ngiphosela lami kancane lapha ngodaba lukamama uMakhumphe lapha njengoba ade bevota khona ngale Harare. So ngibona ngathi umama lo uyisehluleki bantu bakithi eqinisweni akasengisi ukuthi ungumuntu ongaba yilida kumbe ongakhokhela abantu ngoba phela nanku lapha ukhanya ukuthi udliwe ngenamba esabekayo kakhulu kodwa edliwe njalo uyala ukhanya esala lapha esekhalala sesenzani. Kanti njengabantu abakhanya besithi bona bangabantu abalandela umthetho bekufanele avume phela njengomuntu olandela umthetho njengoba phela kukhanya lapha udliwe. So umama lo sehluleki ngithemba ukuthi lalaba ade bebhizi lapha belokhu bemlandela bethi umama ye silandela umama silandela umama namhla baya kubona ukuthi hhayi limenemene likamama kasomuntu oliqiniso kasomuntu ongaba yilida yikho hhayi nyaba biza-ke labo ekade bebhizi bethi umama njengobe sebekubonile ukuthi umama wabo loka athembakalanga ukuthi hhayi buyani ekhaya MDC Alliance ngeyenu buyani ekhaya enalo umama nguye owaba le problem ukulikhipha endleleni eqondileyo kuyane ekhaya bantwana beMDC sisebenze endaweni siye phambili ngithanda ukubongela lo mdala uSwanda uma uFelix bagalela mafa ngendlela akhulumela ngayibandla njengesikhulumeli sebandla hayi siyakubongela mdala wethu uyagalela mpela siyakuzwa
nani wasakazi we studio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyakeni nomusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omusha kangaka hayi kuzaba nzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekeze politiki eZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena leziwa ngo MD labo zanu hayi bakithi ake sihlonipheni manje lapha ngani kuyadlalwa phela umdlalo la lapha siphelele izweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plant
Lokusebenze kwantrasitusevini isithi njalo impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli indawo zonke zelizwe nyaka ka-2021 lakhokuzaba kulobunzima nxa sikhanyela ukuthi lawo lokhu udosa yibona loka-2020 inxa omkhuhlane lowo kawungela ukuphila kahle ngokuba lokho kusebenza umthetho nalosuka lawo u-2020 nalowo mkhuhlane lawo kwalokho kufanana vela kula nto ezatshintsha hayi ukhuluma ngomgcini dlala oyeluphana emzulu
ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye konke labalaleli be-Studio 7 hayi mina bakwethu ngizwa ngisiba lokudana okukhulu kakhulu ngesimo sokuthi try lockdown futhi again eZimbabwe iningi labantu sekhaya siyabuyela njani eGoli kusho ukuthi imisebenzi izasiphelela kubuhlungu kakhulu lokho igovernment yakithi vele ayisicabangele ayisicabangele igovernment yakithi vele ayisizweli futhi nje bona edlong bebona kuhamba kahle kibo thina vele abala ndaba lathi and then lokuthi nje benika abantu kumbe inotice 2 weeks bekungcono tshelwa khona apho vuka kusesekuseni sothiwa vele sokuyiwo yonke into akubuhlungu kakhulu lokho akithi lokho bavele abantu basendlaleni ebuhlungu kakhulu azi uNkulunkulu yabuya nini bakithi ke ngenele sike siphume edubeni lolo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Hele Australia lithi seliguqula ingoma yalo yesizwe iNational Anthem ebisile minyaka elikhulu lamachumi amane 140 years isetshenziswa ukuze libumbe entsha emanyanisa uzulu wakulelo lizwe. Uhulumende wele India usevumele ukusetshenziswa kwamajekiseni amabili amatsha awokwelapha iCOVID-19. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lePhalamende kuleli eleCongress yafungiswe ukuqala umsebenzi izolo lapho usomlomo waleli dale unkosikazi Nancy Pelosi olilunga lebandla lamademokrasi anqobe khona njalo kukhetho lokudinga usomlomo omutsha. UPelosi uthole amavoti edlula amakhulu amabili 216 kwathi obencintisana laye owebandla lama-Republicans umnumzana Kevin McCarthy wathola angu-209. Ngolwesithathu iParliamente izahlala isamukela ngokusemthethweni impumela yokhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamnumzana Joe Biden. Kodwa abanye bebandla likamongameli Donald Trump elama-Republicans bathi kabasoze bayamukele limpumela ngoba besithi uTrump wantshontshelwa lolu khetho. Kepha ukuphikisa kwabo akusoze kuguqule limpumela. UBiden yena uzaqala umsebenzi mhla ka-20 kulinyanga. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Diva Dube.
Akumangalisi lokhu babunkomo esikubonayo kusenziwa lihlekana lama Republicans leli elikhanya liloko lisasekela uDonald Trump ekuthenini mhlambe basacabanga ukuthi mhlambe bazabuya njalo bawaphendule ama results ama elections. Ngibona ngathi kakhulu into esasiyikhangelele kakhulu indaba yama college votes ayiwo angama deciders njalo ama college votes okwahamba kwa vota ngesikhathi uTrump esevele waqala ukukhononda kwakhe etshengisela ukuthi uyasola. Kodwa ke nxa sikhangela ama-college votes lakhona uJoe Biden wawina ngesibalo esiphezulu kakhulu. UJoe Biden uwinile kupopular vote wabuya wazowina njalo kuma-college votes okutshengisela sobala ukuthi ivoti liya ngakuye. Akufani laye uTrump yena okwakhe afana abekwazi ukuthi kuma-elections adlulayo wadliwa nguHillary kupopular votes wayawina esebenzisa ubugwelegwele bakhe kuma-college votes ngenxa yesazi ukuthi wenza ubumenemene bakhe. So yena usecabanga ukuthi mhlawumbe yena indlela ayenza ngayo ngalesi sikhathi senza uHillary Clinton mhlawumbe sekuyindlela la asiphinde bamenza ngayo.
Njengelizwe ebelinconywa ngabantu abaningi emhlabeni jikelele ikakhulu kundaba zokhetho la kundaba zombuso okhululekileyo inyakanyaka le enzakalayo ungathi ichiya iMelika ikusimo bani emehlweni ezizwe zomhlaba.
Indlela uDonald Trump engumongameli weMelika ayeziphatha ngayo kulama elections babunkomo kuthiye abantu abaningi umhlaba wonke jikelele umangele njalo kuthiye iMelika isezingeni elinye elingasafani lezinga lakudala kulamanye ama president ayidlulayo ngoba kathesi bafaka umuntu ole ego umuntu ozitshela ukuthi yena nguye yedwa ocabanga ngcono kulabanye abantu ongavumiyo ukuthi khona umuntu ongacabanga ngcono kulaye. Ngokwenza kwakhe ngaleyo ndlela sekuye kwatshengisela ukuthi iAmerica iprisa idemocracy kodwa bona ngokwabo besehlile ukuthi bapractice ingoma le abayihlabelayo besithi abanye abantu abayenze kodwa bona besehlile ukuthi bayenze. Kuthiye iMelika kathesi isingani ilahlekelwe isithunzi kakhulu njengelizwe okungangokuthi uJoe Biden nxa engangena abe ngumongameli uzadinga kakhulu ukuthi asebenze kanzima njalo atshengisele impawu eziningi ezitshengisela ukuthi iAmerika ngeqiniso it's a transformed country ngokwayo kwawe liphutha likaDonald Trump noma kusasekhona amanye amadramas angayenza ukuthi iAmerika ekugcineni kungasabi khona abantu abasebengayilalela.
Umnumzana Diva Dube ucubungula ezombusazwe. Kuphela lizavezwa khonapha maduze abafana be-private boys kuhlelo Woza Friday. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abafika phose inkulungwane 774 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo labathathu ababulawe yilomkhuhlane. Intatheli zindaba zikhathazekile ngokunyamalala komunye wazo uCosta Nkomo ocine ukubonakala ngolwesihlanu. Abahlengi balokhe besehluleka ukufinyelela isidumbu sowesilisa owele kudonga olutshonayo eVictoria Falls wafela phakathi ngelanga lenew year. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.